Omama Tutu ngiza ukuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu ikakhulu emhlanganweni wethu wezanu PF la kuhulumende. Kodwa intando ukuthi ngitsho uMathuthu ngumuntu osebenze emabangeni atshiyeneyo ikakhulu nxa ngikhuluma kade singinde ngisebenze la ikakhulu ekubhalweni futhi kwesisekelo sombuso senesi esikhona phakathi kwelizwe. Ube ngomunye wamalunga ikhophakela amalunga edale lephalamende abhala isisekelo sombuso. Sasebenza sonke khonapho ekuteni-ke kakhulu uza empilweni yakhe ubethanda ukuthuthukisa omama amathuba abomama kule mama labo wonke amazinga akhona wonke kuhulumende lephathini belisela khona ukuthi kakhulu ikota omama labo babe khona embusweni nalo okukhona kathesi. Njengakhonaku engikutshoyo ukuthi kwisisekelo sombuso uMathuthu lapho ababekhona balwisela kakhulu ukuthi omama babekhona kube la ikota yabomama liyane edale lephalamende abangena bengavotelwanga. Yiyo amathuba okuthi omama balinganise labo baba. Yikho kwalwiselwa ngoMathuthu kakhulu khonoko nokuthuthukisa izigaba zakibo ikakhulu njengemathebelele North Province. Zikhona izinto ezimbalwa ezithile ezikhanyayo ezenziwe ngumama uMathuthu ngesikhathi ekugavena walesan weprovinsi yangakithi emathebelele North.
Sibone bese mngcwaba uMama Thuthu endaweni lapho okungcwaba khona amaqhawe National Heroes Acre. Ubona ngani bamngcwabe ngendlela efanayo na?
Kakhulu Sibili, ngingathi abantu bebuyile kube kuyinto Sibili uhlonitshiwe Sibili, mama uhlonitshiwe Sibili kakhulu. Babuyile abantu ngobuningi babo, umsebenzi waba muhle. Lo mongameli lawo wawubamba kuhle umsebenzi wakhe, wakhuluma kuhle ngaye umuyi, wambonga ngemisebenzi yonke ayenzileyo okujabulise thina lathi nyamalunga omhlangano unjalo wajabulisa nabemuli. Leqiniso sonke umuntu ukhanya esile bona sikuthi mama uhlonitshiwe ubekwe kuhle kakhulu.
Njengoba sesilahlekelwe ngaleli qhawe, ulawo yini amazwi okunikeza imuli yakoMathuthu njalo ilizwe lethu?
Amazwi enganikeza imuli yakhe ukuthi umama ube ngumuntu kakhulu obesesaba uNkulunkulu, bekhonza umama wengumsabatha. Kodwa lanxa singapha emsebenzini omhlangano kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe xa bezinkokheli bebe ngabantu abayesaba uNkulunkulu, ukuze labakwenzayo konke bezithibe lapho abaphambanisa khona besazi ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela onika abantu ukuthi babe abayikho khonoko abayikho khona. Ngokunjalo-ke kanti ukuthi ngithi esizweni seZimbabwe sonke kanti ukuthi sinyathele enyaweni lukamama elokulwisela ukuthi kulungiselwe abanye abantu bengazilungiseli bona kodwa belungiseli nabo okunye okuningi omama abakulungiselayo omama uMathuthu. Abanye bakhona omama sebekhona kathi sembusweni ngemisebenzi yabo omama uMathuthu abayithiya beyiyenzile, bebhala lesisekelo sombuso befaka ukuthi omama labo bamele bakhangele bebe nengxenye yabo embusweni ekubusweni kwelizwe lelakithi leleli.